Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa linyathelo elihle, kodwa ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku 2%, ngoba zisaseziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo, kungabi yinto ejeziswa nje umuntu achaya isandla ebeseyekelwa. Mangifaka umzekeliso ukuthi umuntu owayenza into efanele lento eyenziwa ngu-Obadiah Moyo, umuntu ofanele ukuthi kukhange ukuthi inkohlakalo yakhe waphuca uhulumende imali engakanani eyayifanele ukuthi ngabe yasebenzela abantwana beZimbabwe. Ukusuka lapho kufanele ukuthi okokuqala bafreeze ama-assets yakhe, bathathe la yonke imali zakhe lezi azibhenke even kwamanye amazwe, bayenelise ukuthi bakhulumele Interpol ukuthi imali zakhe lezi azifaka kwamanye amazwe zithathwe zibuyiselwe ekhaya eZimbabwe, ngoba zasuka eZimbabwe ngendlela engalunganga, ngendlela eyinkohlakalo. Kuphinde futhi bebe sebefreeze lama-assets yabo, bebe sebathengisa futhi imali lena ibuye izongena ku-government iyelelise ukufunda izinto ezidingakalayo eziluhlupho njalo eziqakathekileyo elizwe leZimbabwe, ezifana le-health sector, le-education elizwe leZimbabwe. Kube sekusithi njalo nxa sekunjalo ebe seganjiswa ke ejele noma iyayihlala leyo 15 years, kodwa kube ukuthi nxa iphuma laphana aqale phansi impilo khona abantu bazohlonipha ukuthi into yenkohlakalo ayilunganga, njalo ingalo mthetho nxa siye yakudinga iza kudinga ukuthola.
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela ubaba uMnangagwa uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Izinto zeZimbabwe babunkomo, indlela esesafunda ngazo noma ngithi indlela sekwenzakala ngayo ezinye izinto, sekunzima kakhulu, ikakhulukazi ngeke ngize ngithi mina ngokwami, kodwa engathi abantwana beZimbabwe sebekuthola kunzima kakhulu ukuthi bengakuchayela ihlombe into nxa bengakaboni imphumela noma imvuzo le abafisa ukuthi ngabe bayayibona isenzakala. So okwakathesi singathi kulungile ukuthi siyakubona ukuthi yindlela asefuna ukuthi ayenze ngayo, sifisa ukuthi ngabe kuthi uyaqhubekela phambili ingalo yomthetho isebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa ke nxa kuyabe ukuthi kuzabe kuqhubekela phambili kusiba into leyo ukuthi ayicatch and release, kuzabe still kuyabe kufanana lokuthi abantwana beZimbabwe ijustice abayitholi kulabo bantu abangama perpetrators abawonayo, abenza inkohlakalo eyiyo ebonise ilizwe leZimbabwe kuze kufike esikhathini sakathesi. So kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi akanyathele ngamandla, akunyathele kuzwakala ukuthi lapha sekusetshenzwa okweqiniso, hayi nje amadlwana.